Soko izika disenda baku VOA Njebele.
Amachono zisoko, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomvulo mhlaka 27 impandula 2021 uPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
NjengeZimbabwe National Family Planning Council, sililethela inhlelo zokwelanisela khatshana ama family planning methods ngokungela mbadalo mhla ka 27 no 28 September eLista Clinic yethu eTown laseMpilo.
Uhlangothi olubona ngenhlelo zokuhlela kuhle imuli olweZimbabwe National Family Planning Council nomanyana lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku ole World Contraception Day.
Basithi enkulu belingene esibhedlela. Ngibona ngani emakliniki ekulapho uluhlupho khona. Nxa kuyukuthi itholakale ingene esibhedlela, eningi yakhona ibe sesibhedlela. Eyinye nxa kuyukuthi belandelayo ngabuya kumbe emgwaqweni.
Izakhamizi zakoBulawayo ziveza imibono ehlukeneyo ngemihlangano yokuthathwa imibono ngohlelo lokuhlelwa kwendleko nokubuthaniswa kwemali yekhansili ole bhajethi yomnyaka ozayo oka 2022. IZimbabwe isiyenelise uhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi olubona ngenhlelo zokuhlela kuhle imuli olweZimbabwe National Family Planning Council ZNFPC izolo lomanyane lamanye amazwe omhlaba kunanza usuku olwe World Contraception Day. AbeZNFPC lonyaka bacabange ukulunanza lolu suku lokamhla ka 25 Mpandula ngokuqhuba uhlelo lwemfundiso yokuhlela kuhle imuli lokunikeza abantu ngaphandle kwembadalo okokusebenzisa ama-contraceptives. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labomama lamukele ngenjabulo uhlelo lokuhlela imuli bethi besekunzima ukuya esibhedlela ngenxa yemigoqo ye-COVID-19. Abanye bethi kwezinye izikhathi bebewaswela amaphilisi emaklinika bona bevele bengelamali yokuwathenga emavinkilini athengisa imithi eyamafamasi. Isikhulumeli seZimbabwe Family Planning Council, uMnumzana Mission Gwafa, uthi uhlelo lwabo lusiza abafuna indlela zokuhlela kuhle imuli kungelambadalo.
Lolu lusuku oluqakatheke kangaka empilweni zabo bonke abesifazane, kugoqela omama bonke lamankazana, kube kathi lakubobaba luqakathekile kangaka ngoba siyayidinga isupport yabobaba endabeni zokwelamisela khatshana ze-family planning. NjengeZimbabwe National Family Planning Council, sililethela inhlelo zokwelamisela khatshana ama-family planning methods ngokungela mbadalo mhla ka 27 no 28 September eLista Clinic yethu eTown laseMpilo.
Umnumzana Gwafa wengeze ethi eleZimbabwe ngelinye lamazwe akhokhelayo ekusebenziseni indlela zokuhlela kuhle imuli.
IZimbabwe iphakathi kwamanye amazwe akhokhela phambili kakhulu endabeni ze-family planning. Uhulumende wethu wakwamukela lokho, abantu bafundiswa njalo njengelizwe siyakhokhela siphambili. Kube kathi basasekhona abesifazana abalokho bencindezelwa abahlulekayo ukubana bathole lezi ndlela zokwelamisela khatshana. Sifisa ukukhuthaza kubana kasi basapotenini wonke umuntu lelungelo lokubana athole indlela zokwelamisela khatshana, athole ulwazi, athole njalo ukuhlolwa nokukhangelwa emikhuhlaneni eminingi engahambelana le-reproductive health.
Unkosikazi Nomsa Mloyi, omunye wabomama obesesibhedlela, uthi esikhathini esiningi bayehluleka ukufinyelela indlela zokuhlela imuli ngenxa yokuswela imali.
Silokujabula okukhulu njengabomama ngoba kulohlelo olusikhumbulayo. Singananzelela iningi lethu omama liyabe lisehluleka ngendleko ezifunakalayo. Mina ngokwami ngiyathaba ngoba kule ndlela zonke ukuthi ukhethe lokhu okwenza lathi sikhululeke ngoba kwesinye isikhathi uyaswela oyabe ukufuna. Omama sukumeni sithole indlela zokuhlela zethu imuli singabhadalanga lutho.
Inkosikazi Velisiwe Ncube, omunye wabomama abancedisiweyo, uthi kumele kuhlale kusenzakala ukuthi labangelamali bathole usizo.
Lokhu akumelanga kwenziwe kanye ngoba banengi omama abancindezelwayo. Njalo abanye baswela imali yokuthi bayenze ama-family planning. Isifiso sethu yikuthi labo baba babizwe, bafundiswe, bebekwazi ukuqakatheka kokuhlela imuli, hayi omama kuphela.
Inhlanganiso yeZimbabwe Family Planning Council ithi umkhankaso wokunikeza umama indlela zokuhlela uzagqitshwa kusasa mhla ka-28 Mpandula. Njalo indlela zokuhlela imuli ezehlukeneyo ziphiwa kungelambadalo esibhedlela sempilo kanye le-Lister Clinic esedolobheni lakoBulawayo. Lonyaka usuku olwe-World Contraception Day lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi "Contraception, it's your life, it's your responsibility." Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
IZimbabwe siyenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abangaba izigidi ezidlula kancane ezimbili babo 2.2 million beyibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke omabili, i-first le-second dose, kubika abogatsha lwezempilakahle. Inkokeli yenhlanganiso eziningi ezizimeleyo ikhonona ngokwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, osefuna ukuqinisa iziqondiso zomthetho okhangelane lokusebenza kwenhlanganiso lezi ezilakho kubhidlika nxa kungaguqulwa umthetho we-Private Voluntary Organizations Act. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Idale lepalamende likhangelwe ukuba lizahlafuna iziqondiso ezintsha zokuqinisa umthetho lowo. Ukhangelwe ukuba kuzaphumelela ngoba ibandla lezanupiyefu lilamalunga amaningi edale le-House of Assembly lele-Senate. Iziqondiso zomthetho lo ezibunjwayo zizakwenza kube lo mabhalane ozahlawulisa zonke inhlanganiso ezizimeleyo imali yokuba zisebenze, njalo ebe lamandla okuxotsha bonke abasebenzelana lamabandla ezombusazwe. Abatholakalayo besephula umthetho bazahlawuliswa imali enengi kumbe bevalelwe umnyaka wonke entilongweni. Abatholakala besebenza okungekho emthethweni bazavalelwa entilongweni okweminyaka elitshumi. Iinkokeli zenhlanganiso ezizimeleyo zithi lokhu kufana nokuvala zonke inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lezinye. UMnumzana Jerry Matiba okwinhlanganiso ye-Christian Legal Society of Zimbabwe uthi umthetho okunjawo ulakho ukwephula isisekelo sombuso welizwe.
Qakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi silesisekelo sombuso welizwe leZimbabwe okuyiwumthetho ongaphezu kwemithetho yonke. So nxa sikhangelela umthetho kumbe i-amendment le sibona ngani iyasilela, nxa sesikhangele ngalokho esithi i-constitutional test. Ngoba nxa sikhangele ngesisekelo sombuso welizwe leZimbabwe, i-PVO iya lwisana lamanye amalungelo akhona amomethwe isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe, amalungelo abalisa i-right to liberty, privacy, i-right to personal security, i-right to non-discrimination. Njalo siyananzela ukuthi amendment le iyalwisa kumbe iyavimbela ukuhlanganela kwezinhlanganiso osithi freedom of assembly kumbe freedom of association, njalo le freedom to demonstrate and petition and movement. Njalo iyavimbela kakhulu ukuthi abantu babe bathole le lolwazi kumbe information abangafuna ukuthi bayisebenzise.
UMathiba uthi kuningi okungacaciyo kulokhu okwenziwa nguhulumende.
Iyakhuluma ngendaba ye-financial terrorism, ukuthi imali zonke ezithola zinhlanganiso ezimele zodwa kufanele zikhangelisiswe kuhle ukuthi azilethi udlwangudlwangu. So siyananzela ukuthi akucaci kabanzi ukuthi kwini financial terrorism. So sibona ngathi uhlupho lukhona lapha akukho kabanzi kakhulu ukuthi kathi kuchona nxa sikhangele ngokusebenza kwenhlanganiso ezivumele zodwa ngabona ukuqathekile ukuthi nxa sikhangele imithetho yonke kumele ihloniphe kumbe ihambelana ingaphikisana nesisekelo sombuso welizwe leZimbabwe so siyananzelela ukuthi kathesi njalo umthetho lo ubuya ngesikhathi esinanzelele khona ukuthi ukusebenza kwenhlanganiso zeZimbabwe eZimbabwe bekunzima ukuthi siyananzelela ukuthi so kufunakala kube lama MOU ukuthi inhlanganiso isebenze kwesinye isigaba besigaba thize so so siyazibuza ukuthi injongo yomthetho lokwini
omunye njalo okhonona ngokwenziwa ngukhulumende ngumfundisi kuseni sibanda weZimbabwe Christian Alliance
uhulumende kuqakathekile kakhulu ukuthi aqala akhulumisane lenhlanganiso ezizimele zodwa engafaki imthetho kuye kwaba lokuxoxisana phakathi kukahulumende ngenhlanganiso ezingaphansi kwenango lezinye inhlanganiso ezizimele zodwa mbona ngani okuqakathekileyo kumele uhulumende aqala akhulumisane lazo lezi nhlanganiso zonke ngoba kwezinye isikhathi kuba lokungazwisisani kodwa nxa kuxoxisene kuba nendlela ebakhona uminister o-responsible ngokusebenza kwenhlanganiso ezizimele zodwa mbona ngani uqakathekile ukuthi ngabe uyaqoqa umhlangano ngokuphangisa akaxoxisane lazo inhlanganiso lezi kulokuthi zibone sokulotshwe kuma-newspaper ukuthi uhulumende uthi umbuthini okuningi ugcine usiba la ngamahungahunga
kodwa umnumzana Eliphas Mashaba okubandalezana u-PF uthi uhulumende wenza kahle
i-Private Voluntary Organization Act isitshengisela ukuthi vele bekuvele kuzila ukuthi kambe ilizwe elingange Zimbabwe lingaba lama organizations over 4000 babefakiwe sifike ukuthi bengabantu abanceda abantu bengabantu abangena kwezompolitiki kodwa sibonile sukusela from ku 2000 khona le kufika la kathesi ama NGOs lawa siwabone yiwo asponsor ama programs ye opposition yet thina vele kulomthetho othi wona ama political parties afuzanga athole izimali ezivela phandle kwelizwe for their activities
umnumzana Tafazwa Mugwati obona ngezentuthuko weHarare Metropolitan usenza kwehluleka ukubamba ngamandla inhlanganiso ezizimeleyo uba zisebenze ziphansi kwehofisi yakhe umthethondaba wathi akukho emthethweni okwenziwa ngumugwadi wakhethwa libandla elibusayo ngimele istudio 7 ngisemaryland ngingogibs dube
Izakhamizi zakoBulawayo ziveza imibono ehlukeneyo ngemihlangano yokuthathwa imibono ngohlelo lokuhlelwa kwendleko lokubuthaniswa kwemali yekhansili olwebhajethi yomnyaka ozayo oka-2022. Le mihlangano ihlelwa uqhutshwa enkundleni zebulenjini ezehlukeneyo kulandelwa iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19 ezithi abantu bengaminyanzelani njalo bengabuthani besedlula ikhulu. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Ikhansili yakoBulawayo iphakathi kokuhlela imihlangano yebulenjini ezicintini zonke zaleli dolobho yokuthapha imibono kaZulu ngohlelo lwayo lwebhajethi ka-2020. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Moses Mpala uthi ukhangelele ukuba kuhluzwe indaba zokutholakala kwemali yokuthuthukisa imisebenzi ethile enjengokutholakala kwamanzi lokunye.
Ibhajethi enkulu kumele ingene esibhedlela. Ubona ngani makliniki kulapho uluhlupho khona nxa kuwukuthi itholakala ingene ezibhedlela eningi yakhona besesibhedlela eyinye nxa kuwukuthi elandelayo ngabuya kumbe emgwaqweni ngokubona kwami bona ngani kungaba right ngaleyo ndlela. Emanzini lakho athi iyadingakala futhi imali, so impilo yabantu phela, so kumele ukuthi ibudget yakhona kukhangelwe kakhulu khonapho futhi.
Isikhulumi se-council yakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uthi sebeqalile uhlelo lwabo lolu.
Ama-budget consultation ka-2022 aseqalisile njengedolobho njalo njengomthetho wolizwe okhuluma nge-consultation. Siyananzelela ukuthi njengedolobho uma umnyaka uphela siyalungiselela i-budget yomnyaka obuyayo. Ekuqaleni siqala siphe i-review of i-performance yedolobho, siqeda lapho bese sixoxisana nezakhamizi futhi besiphe ama-priorities, bese sikhuluma njalo ngokuthi umnyaka obuyayo sifuna ukuthi siyenzeni. Okwakathesi sesilungiselele ukukhuluma lokuxoxa nezakhamizi, sinanzelela ukuthi sisesikhathini se-COVID lapha ufanele sinanzelele khona ukuthi asimemekethisi i-COVID edolobheni. So ama-meetings amaningi amanye azayenzwa ku-WhatsApp, kuma-platforms ahlukeneyo, aku-virtual. Amanye njalo sizayenza in person. Sinanzelela inamba le ekhulunywayo nguhulumente ukuthi siyinanzelele.
UNkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ethi unyusa abantu ukuba baphatheke kuzo zonke inkundla zebulenjini, baphanyeke imibono yabo.
So sesiqalile siyanxusa abantu abahlala kobulawayo, izakhamizi zakobulawayo, ama-stakeholders ukuthi abuye exoxisane le-council, axoxisana le-council ukuthi ezwe ukuthi i-council ibisenzani, khona sizaba lokuzwisisana ukuthi kuyini esifisa ukuthi kwenzakale edolobheni, bese sikhangela futhi ekwezimali ukuthi imali efunakalayo ukuthi umnyaka obuyayo 2022 idolobho liphathwe njani, sizayihambisa njani. So kuqakathekile ukuthi sibe le-budget esivumelana khona, sibe le-budget eyaziwa ngumuntu wonke. So siyanxusa izakhamizi nama-stakeholders to join these meetings.
Umsekeli kaMeya wedolobho leli uCouncillor Mlandu Ncube uthi njengeCouncil bayezwa insolo abalazo ngalezi nkundla zebulenjini, ngokunjalo bayazilungisisa inkinga ezikhona.
Siyabonga bantu bakithi, ithuba lelana lokuthi sikhulumisane ngendaba zokusetshenziswa kwemali okomnyaka olandelayo lwayenalesikiwo solufikile. Sicela izakhamizi zakobulawayo ukuthi siphatheke kulolu hlelo, sizwile indaba zabo zokuthi hayi ngani kabaphatheki ngodaba lokuthi sikhonsultane ebulenjini. Ngakho-ke njengezithunywa zabo sisakucubungula lokhu, sibone lokuthi how safe can it be. Siyaziqinisa izakhamizi ukubana hhayi sizakhangela izikhalazo zabo, njalo sicela ukuthi hayi kabalungele ukuthi lolu daba luqhubekele phambili.
I-council yakobulawayo ithi ngomnyaka odluleyo basebenzise inkundla zinye zebulenjini ukuthapha imibono kaZulu ngebhajethi ka-2021, konke kwahamba kuhle. Ngakho-ke lo nyaka babone kufanele ukuzisebenzisa njalo bekhangelele ukuba uZulu uzaphatheka ngobunengi. Ngakwelinye icele uZulu uyazisola inkundla zebulenjini ukuba aziyi kuthapha kuhle imibono yazo, kodwa uyamukela ukuba akula ngenye indlela ngaphandle kokuphatheka kuhlelo lwebhajethi ka-2022 ekhangelele inguquko langendlela zokubuthanisa imali yokuthuthukisa izibhedlela lamakilinika ekhansi, imigwaqo lokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le-coronavirus eZimbabwe kanye lohlelo layo lokuhlaba abantu ijekiseni eye-COVID-19 vaccine. EleZimbabwe libikwa lokhu liqinisa umsebenzi wokulwisa ukuqeda isifo sengculaza iseHIV/AIDS phansi kwenhlelo zokusebenzelana kukahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ukuze imibiko yonke ifike kuZulu ngendlela engazala izithelo. Intethelo yezindaba yethu uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
UDokotela Onaidi Uravere ocebisa abenhlanganiso yeZimbabwe Association of Church Related Hospitals okungumanyano wezibhedlela eziphansi kwabokholo lwesiKristu uthi basebenza ndawonye logatsha luka hulumende lwezempila kahle lokwenziwa kwabantwana lenhlanganiso ezizimeleyo eziphathisa ngoncedo lwemali ezifana ne-United States Presidency Emergency Plan for AIDS Relief PEPFAR ekulwisaneni ukuvikela lokwelapha lesi sifo elizweni lonke.
Sisebenzela kuzabelo ezinhlanu kuleli ezithi Mashonaland East, Mashonaland West, Mashonaland Central, Matabeleland North, le Harare Province. Sisekela imisebenzi le kundawo ezingu 75 esigoqela izibhedlela lama clinic.
Konke lokhu uthi kungaphezulu kwendawo ezinye ezilithumi lantathu lapho abanikeza usizo abathi technical assistance, le ndawo njalo eziyisithupha ezisemphakathini edolobheni le Harare ethi babona kulokuphumelela kule imisebenzi ngendlela abasebenza ngayo egoqela ukuzihlola iHIV self test kits esinikeza abantu isibindi sokuba bazihlole bodwa besemakhaya kanye lendlela zokwelapha labo abasengozini yokuhlaselwa yi-HIV abafana labaphila ngokuthengisa imizimba yabo bengakayitholi leyo HIV okuthiwa i-pre-exposure prophylaxis. Umnumzana Ambrose Sivindi wenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo uthi bona basebenzelana logatsha lwezempilakahle labo ngokunikeza ulwazi ngalesi sifo lokukhuthaza ukuhlolwa okuyinto-ke eqakathekileyo kakhulu kumuntu wonke.
Sifisa umuntu okhona kathesi azi i-status sakhe into yokuqala leyo and uhulumende ngaphansi kogatsha lwezempilakahle uyakufuqa lokho. Sinanzela futhi ukuthi ingxenye yamanye ama-challenges abakhona ikhona ukuthi nxa abantu bethe bathestwa bangena ehlelweni lokubana baye bethola amaphilisi ngesikhathi esikhethekileyo, abanye bathatha isikhathi eside bayahamba-ke besiyahlola lokuthiwa i-viral load. So siyabakhuthaza njalo abantu ukuthi bahambe masinya because ngomnyaka ekhala i-viral load iyancedisa ukuthi abone ukuthi kambe la maphilisi awanathayo wona amncedisa yini.
Okujabulisayo uthi inani labantu asebetholakala befike esibangeni sokubulawa yilesi sifo liyehla okumangalisayo ngoba iningi labo sebetholiswa ulwazi olwenelayo ngaso. Ethi bayafundiswa ukuthi banathi njani amaphilisi abo ngendlela elungileyo, besidla ukudla okulungileyo njalo lendlela zokuthi baziphathise njani lapho sebewelele ludubo lokutholwa-ke belalo lelo gciwane. Umnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yeHarare Census uthi kuleli dolobha abantu ulwazi sebelalo sibili kudaba lwe-HIV lokunatha amaphilisi okuthiwa yi-living positively.
Kodwa into ehluphayo kakhulu lezi nsuku yikuswela lendlala. Okugcina kusenza ukuthi abaningi abesifazana ikakhulu laba aba esingathi ngamasingo mothers labangendanga bacine besiya emacansini ukuze bathole imali. Nxa usenza lokho kawukhethi wena ukuthi ngifuna ukuzivikela ngekhondomu kumbe hatshi.
Udubo lokusilela kwemisebenzi kubikwaso kubangela abatsha ukuba bazibone sebephatheka kumikhuba yokunatha izidakamezwa nokuphila ngokuthengisa imizimba yabo okungabangenisa engozini yalesi sifo. Inhlanganiso ye-Africa Zandiri eyabunjwa kwiminyaka phose engamathumi amabili edluleyo isebenza imanyene logatsha lwezempilakahle ithi isebenzelana labatsha abaneminyaka engaphansi kwengamathumi amabili lane 24 abanye babo bengabaphila laleli gciwane le-HIV bebafundisa ukuthi benelise ukufundisa abanye ngendlela zokuphila lalelo gciwane lokuzivikela. Bekhokhelwa zingcitshi ezitholakala kuma-institutions kahulumende aphethe imisebenzi yezokwelatshwa. Unkosazana Msungano Bondai walenhlanganiso uthi inhlolisiso abayenzayo ngomnyaka ka-2019 yaveza ukuba lindlela eZandiri iyaphathisa.
It showed that young people are responding, rather they respond well to treatment when they have access to peer support.
Umsekeli kamungameli welizwe ongwenjalo umphathi ntambo wezempilakahle lokwenziwa kwabantwana udokotela Constantino Chiwenga wazise isizwe kwinsukwane esanda kwedlula ukuba eleZimbabwe lanxa liphakathi kokumelana-ke ne-COVID-19 gani kakhohlwa ke impi yokulwisana le HIV AIDS njalo lifisa ukulwisana naleso sifo ngamandla ikakhulu ukwehlisa ukusabalala kwaso sisuka kumama sesiya kunsane ngesilinganiso sobuhlanu ekhulwini 5% lokhu kwenzakala elizwe lesithi selifinyelele ukusekela uhlangothi lwezempila kahle ngesilinganiso esidingakalayo phansi kwesivumelwano se-Abuja Declaration sokuthi isilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini 15% semali ehleliweyo elizweni siye kwezempila kahle. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Mthambe.
Kwezemidlalo umqeqeshi womdlalo wenguqu uCosmas Zulu uthi ikwenza kukaSomandla ukudale ukuba nakhokhele uhlelo lokufaka ilitshe ethuneni likamoyi uMercedes Sibanda owaduma eminyakeni edluleyo edlalela iqembu eleHighlanders. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu udlala indima enkulu ekufakweni kwelitshe engcwabeni lomdlalo welodumo kweleZimbabwe edlalela iqembu leHighlanders kanye leqembu lesizwe lamaWarriors uMercedes Sibanda obesaziwa kakhulu ngegama elithi Rambo. Ekhuluma ngesikhathi kuqhutshwa umkhosi wokwethulwa kusemthethweni kwalelo litshe, uZulu uthi ubone njengokuthi ukhethwe ngumdali ukuba adlale leyo ndima.
Kwakuye umuntu la wafika wapopota wena Christmas wena ungekile ufake itombstone kulebhi kaMercedes, ngakuhamba ngake ngabona isikwangwane esibhalwe Rambo ngakuza ukuthi ngiye uRambo wedlalela iHighlander lo. But when you cross me, ungafaki tombstone. Kati unkocho njani wewe. Yes, but between his eyes I could tell that was a calling. Ukuthi uyawazi iofisi ya Helene. Uyawazi abanye bangwe. Indaba engakhambanga kuwo. Ebuya kimi.
Umkhosi wokuthula kusemthethweni kwelitshe ethuneni likaRambo ukhutshwe ngensonto njalo bekukhona osaziwayo ababalisa umphathi ntambo omele idolobha lakoBulawayo ephalamende uJudith Ncube, osodolobha wakoBulawayo uSolomon Mkuni kanye nowayelilunga lephalamende emele iMakhokhoba uChinga Dube. Bekukhona njalo abaqeqetshi kanye nabadlali abasebenze lo munye ababalisa uDouglas British Muloyi.
Hayi, umfana lotisho ngumfana into sasidlala layo kuhle. Umuntu wayekhaliphile, wayengafuni iluzi nabokwakho ufuna iwini kuphela ngoba kwesi sikhathi wayegcine ekhala nxa siluzi. Hayi, kodwa ngingathi inkosi yasimthatha ke, hayi, akula esingakwenza. UNkulunkulu intando yakhe usintando yomuntu lapha nje bezizomkhumbula nje kwanamhla.
UMercedes Rambo Sibanda wedlule emhlabeni ngomnyaka ka-2002 eseleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu lesithupha. Wabekwa emathuneni eWest Park nele Studio 7 kobulawayo nguJoseph Sinjanje.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singeke ehlukane izihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhlangothi olubona ngenhlelo zokuhlela kuhle imuli olweZimbabwe National Family Planning Council lumanyane lamanye amazwe omhlaba kunanza usuku olweWorld Contraception Day. Izakamizi zakoBulawayo ziveza imibono ehlukeneyo ngemihlangano yokuthathwa imibono ngohlelo lokuhlelwa kwendleko lokubuthaniswa kwemali yekansili olebhajethi yomnyaka ozayo oka-2022. IZimbabwe isiyenelise ukuhlaba abantu abadlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ye-vaccine. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo uMpresident Jeremiah isithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abanyenelisanga ukuza indaba zethu Lila kukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.